udubona ukhulu kakhulu esihlalo ngelokuthi inkulumo zabizwa ngupresident Nelson Chamisa emavikini amathathu adlulileyo, wathi yena kumahlabezi leZimbabwe nakuye wonke umuntu weZimbabwe ophatheka ngezombuso welizwe, wozani sikhulume ngile ndaba ezinhlanu esingakhuluma ngazo. Eyokuqala, upresident Nelson Chamisa wathi hayi, sasikhulumisaneni kahle ngendaba yokuthi singenza njani ukuthi indaba zokhetho zingahlali zihlupha, ukhetho lube ngoluthenjwa ngabantu njalo lule mpumela enhle yaziwa ngabantu ukuthi iqondile. Wathi indaba yesibili, ngicela ukuthi sikhulumisane ngokuthi singalungisa njani imithetho yakuleli lizwe ukwenzela ukuthi owaphumelelayo kukhetho lolo lidlulileyo abe nguye odeclare-ayo ukuthi sewinile. Okwesithathu, wathi ufuna ukuthi kulungise indaba zomkholoni. Okwesine, upresident Nelson Chamisa wathi hayi, kasikhulumeni-ke ngokuthi singenza njani ukuthi nxa kuyikuthi kunabantu abanyamalalayo ababulawayo ngabogugulawo lezibalazelezo, singenza njani ukuthi sikhulumisane kahle nabantu abanjalo ilizwe lethu liye phambili. Okokucina, wasesifuna ukuthi inhlangothi ezifana nabo-ZEC, nabo-Human Rights Commission, nabo-Anti-Corruption Commission zizimele zodwa, zingabe zisetshenziswa ngurhulumende kumbe ngolunye ihlangothi lukarhulumende. Kodwa abantu bezani laba babahlaba umkhosi bese-New York ngabakubuyi kupresident Nelson Chamisa ukuthi kukhulunywe loba ngenye yalezi zindaba. Sikhangelele ukuthi bangabe becabanga ukuthi ngikhulumiswane ngendaba lezi ezifakwe emphakathini ngupresident Nelson Chamisa sokuthi lizwe lingaqhubeka lisiya ngaphi. Ngemva kwalokho, hayi, kasikababoni, kasike nje ukuthi bona bacabanga.
Uthe engapha eMelika uMnangagwa waveza ukubana kule hofisi edalele ephalamende afuna ukuyivulela ubaba uChamisa, akakakhulumisani lani ngalokho?
Hayi, udube silalo ngolokuthi thina kasikaqondisisi ukuthi indaba leyo uqha ukhuluma ngayo ehofisi lomkhokheli webandla liphikisayo ephalamende lungabe luludaba oluqondane lopresident Nelson Chamisa yini, kumbe ludaba oluqondane lomnumzana uMnangagwa olokuthi la umnumzana uMnangagwa nxa sikhangela ngokhetho kahle kahle niye okhokhela ibandla eliphikisayo ephalamende ngendaba yokuthi upresident Nelson Chamisa kahle kahle waphumelela wawina kulolu khetho. Ngaloodaba sibona izani lapho ingabe ukuthi izama ukubhoda langasese iyevuma ukuthi yadliwa kukhetho, bese sithi kodwa upresident wabo kasuzapho ukuphuma sele indawo yokuya uzabuya aphenduke njengomkhokheli webandla eliphikisayo kwale phalamende, kungaba yinto enhle kakhulu nxa kuyikuthi ayikhokhatha ngayizanu. Okwenza ukuthi sicabange ngaleyo ndlela yikuthi phela bakhuluma njalo abezanu bebodwa khona ngale njengokutshontsha abakwenzayo ama-election ukuthi bakwenza bebodwa khona ngale. Mbone ngani lezo nkulumo ezinjalo kazidingi thina sokuthi yena izanu nxa sifuna ukulungisisa ukuntshontsha kwenzayo ama-election ikubeke ngaleyo ndlela ilungisise siya phambili.
Ukhona ubaba uChamisa engakuvuma yini ukuthi abunjelwe ihofisi ebelilunga ledalela ephalamende, yena ubaba uMnangagwa laye njengomkhokheli wezanu PF engabuyi edalela ephalamende baze ephikisana njengalokhu esikubonayo kusenzakala kwelebhilitane?
Udube silalo yilololo lokuthi upresident uChamisa ulwesiqiniso ke sikhulu sokuthi akasiyena umkhokheli webandla liphikisayo, umkhokheli webandla elizibambileyo kwelezimbabwe nxa sikhangela ngokhetho. Kungasenani upresident Nelson Chamisa usekhulume kaningi leyo ukuthi hayi bo, nxa kuyikuthi kulezikhundla lamahhofisi angaphuma kugovernment kapresident uMnangagwa kuzamele lawo aphume emaningi ekhangele iningi labantu bezimbabwe abade umsebenzi wokuswela, atho ukuthi kukhulunywe ngodaba lokuthi kwenziwe ngalo president Nelson Chamisa udinga umsebenzi kumbe kukhona yasekuswele upresident Nelson Chamisa usebenzela uzulu kaZimbabwe. Ngakho uzaqhubeka ngendlela ayenza ngayo esebenzela ukuletha ukuthula, inguquko nombuso omuhle ogezekileyo kwele Zimbabwe.